sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesiShona. Olamukelayo ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Mpalakazi 2023 nguFrancis Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje eleZimbabwe namhlanje linanze iCape Lay Unity Day. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenzele ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Ikansile yakobulawayo bamanyene labenkampani yelinda izimota enzekini yedolobho e-10-3 investment bahle bathatha leli thuba lekhefu ele-Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo werumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. EleZimbabwe namhlanje linanze ikhefu eleUnity Day, umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuthaza uZulu ukubana amanyane njalo asebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni. Kodwa abanye bathi isivumelwano eseUnity Accord esadala ukubana kusungulwe leli khefu asisatsho lutho ebantwini abaningi. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Usuku lweUnity Day lwasungulwa ngomnyaka ka-1987 ngemva kokuba umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Joshua Nkomo elobelana isivumelwano lowayeyinhloko kahulumende njalo ekhokhela ibandla leZANU-PF umnumzana Robert Mugabe. Lesi yiso isivumelwano esamisa ukubulawa mahlayana kwabantu emhlubulweni owemathebeleland lasemiglands libutho likamgabe ele-50 brigade. Lokho kwamanyanisa ibandla le-PF zaphu leZANU-PF umkomo wangena kuhulumende kamgabe. Embikweni awethule enkundleni ye-X namuhla umongameli Mnangagwa uthe abantu beZimbabwe kumele baqakathekise ukubambana okwasungulwa umgabe lonkomo njalo basebenze ndawonye ukuze bathuthukise ilizwe labo.
The historic Unity Accord remains a guiding character of our beloved motherland Zimbabwe. Riding on this timeless heritage, we must accelerate the attainment of our shared national vision for inclusive development and a modernized, industrialized, prosperous and empowered society.
Kodwa abanye bathi akula kubambana okukhona eZimbabwe njalo bathi isivumelwano seUnity Accord asiselamkantsho ngoba uhulumende akasiqakathekisi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu uthi alusatsho lutho usuku lweUnity Day emhlubulweni weMandebeleni.
Namhlanje lilanga leUnity Day umhlaka 22 December, kodwa ke iUnity Day kayisatsho lutho ikakhulu kithi abantu bomhlubulo lo esiNdebeleni ngoba silokhe sithwaliswe nzima kulokho kungela development eyenzakala eMathebeleland. IUnity Day izasebenza nga konke okwavunyelwanayo ke ngesikhathi isayinwa kuyafezeka lathi ngapha sibanje njengabantu abaseZimbabwe, hatshi lokho esikubona kusenzakala kathesi. Yikho ke hayi ize leze kwamanje iUnity Day.
Kodwa ukhansila webandla leZANU-PF kobulawayo unkosikazi Nokuthula Sibanda uthi liqakathekile kakhulu leli langa njalo abantu kumele baqhubeke bebambene.
Ngiphuma kubandla leZANU-PF, umbono wami ne-Unity Day ukuthi abantu kumele bebambane, senzeni into wani, simanyene sihlangene despite umhlobo ukuthi umuntu ngumhlobo bani. kumele senze into ngani ukwenzela ukuthi into yethu iphumelele sibe yingqobo yelaphambili.
Unobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi ilanga le Unity Day liyabathunuka njalo libakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi wona owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000 emathebeleland lasemidlands.
Thina-ke njengezaphu ilanga lanamhlanje u-22 December ayisilo langa lokujabula, lilanga elibuhlungu kakhulu. Esakubonayo njengezaphu yikugongodwa kwamabutho kazaphu iZipra, yikuzingelwa kwabalandeli bezaphu, yikuzingelwa kwezinkokheli zezaphu. Akula lutho olungasenza sijabule ngoba igugurawundi yona ngokwayo kayimanga, ilokhe ikhona iyaphila.
Ilunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Sweven Chirodza yena uthi umbuso kahulumende omubi wenza ilanga le-Unity Day lilahlekelwe luhlonzi.
U-22 Mpalakazi 1987 uyisikhumbuzo sombhuqazwe lapho okanyongolo wasayina amaphepha kuyindlela eyokuvikela ukuchitheka kwegazi. Abantu bakamthwakazi basebethwele nzima. Umgabe labalandeli bakhe umnankagwa labanye kuZANU-PF bedlule kanje ukuwaqeda amaNdebele, kodwa injongo yayingeyokuthi wonke muntu ongasapoti ZANU, umuntu nje okhuluma ulimi lwesiNdebele angabi khona emhlabeni, iyayinjongo yangkhona.
Umongameli Mnangagwa uphe izinduna lenkokheli yosiko umlando wokukhulumisana loZulu ukuze kulungisiswe udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa abanye bathi imizamo yakhe izaphelela emoyeni njengezithukuthuku zenja ngoba akaluphathi kuhle lolu daba. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwabulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Abe kanseli yakobulawayo bemanyenela benkampani elinda izimota enzini yedolobho eye 23 investment bahle bathatha ithuba lekhefu ele Unity Day lokwabela abantu abaswelayo izipho zekhisimusi. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye kobulawayo bananze usuku lweUnity Day ngokuphiwa izipho zekhisimusi yinkampani elinda izimota enzikini yedolobho eye 23 investment ezibiza inkulungwane ezingamashumi phose amabili lanhlanu amadola aweMelika, esipha isipho sokudla kuzakhamizi eziyinkulungwane eyodwa. Umqondisi we-TTI umnumzana Lizwe Mabuza uthe uza kuyakupha abasemaphandleni isipho esifanayo.
Ilokishi nelokishi liyathola izipho ezingu-100 kuhlangene konke i-donation esiyenza lapha kobulawayo i-$23,000. Kanti isipho ngesipho, kule mpuphu, kule 2 kg ithukela, kule 2 kg rice, kule 2 kg flour, kule 2 kg itswayi, kube sokusiba lamachansi, kube le 1 kg yebhinzi, kube le sinkwa njalo.
Umsekeli kameya kudolobho lakobulawayo ukhansila Edwin Ndlovu ubonge isipho esivele kwinkampani ye-TTI ethi njengekhansili bebengeke benelise ukupha okuhle kangaka.
Ngakukhulu ukuthi ngiphiwe leli thuba ukuthi lamhlanje ngibe ngilapha sizoyamukelisa izakhamizi zethu okuncane khona lokho ezizakuthola, futhi njengoba sisiya kwi-festive season sisiya kwikhisimusi, labo bahambe belokuthokoza babe labazakuthola okuncane. Ufundisa uthilo lapho ukuthi lo Nkulunkulu kuyamthokozisa khona lokho. Kuqakathekile nje ukuthi ngelanga elilodwa nje kube lo muntu ozafaka ismile efesini yakhe. Kuqakatheke kuyisibusiso esikhulu sona leso. So siyabonga kakhulu ke abe-TTI abayibo abasiqoqelele lezi zipho ukuthi sibe lazo lapha. Abaningi TTI siyazi ngokuthi siyabe siklentshe edolobheni.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Simon Mbiba ohlala e-Barberfield ku-204 ubonga ukukhunjulwa.
Basikhumbule sizinamazinga balekhisimusi lathi labazulu bazatopa amachansi lakho, hhayi sizafake ezinditshile.
Unkosikazi Alison Ngwenya uthi uyabonga uthole impahla evele iqhakathekile emakhaya.
Namhlanje ngithola amabhesiki sikafunakala ekhaya, into eziphilisa abantu ekhaya.
Ikhansili yakobulawayo imanyane lamankampani ahlukeneyo edolobheni leli aseqalile ukutholisa abantu ikakhulu abaswelayo izipho zekhisimusi. Namhlanje imanyane lenkampani ye-TTI ukwabela izakhamizi zelobhengula emzilikazi, entumbane, emakhandeni luveve, emagwegwe, ephumula, empophoma, echabalala, enkulumane lakuma eastern areas abayinkulungwane eyodwa ukudla kwekhisimusi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibutho ele Israel liqinise ukuhlasela kwalo eGaza namhlanje ngesikhathi inkulumo zokumiswa kwempi phakathi kwele Israel leHamas ziqhubekela phambili, njalo abaseGaza sebebhekane lodubo olukhulu lokuselakala kokudla, amanzi lemithi yokwelapha labo abalimeleyo. Abahlala eGaza babike ukubana kube lokuqiniswa kokuphoswa kwamabhomba enyakatho yeGaza. Ibutho le-Israel litshele abahlala e-Albiru ezinye indawo eziseduza laleli dolobho ukubana babalekele ezansi, okutshengisela ukubana lilakho ukuthumela amabutho azahlasela kuleli dolobho. Uhlangothi lwezempilakahle eGaza olukhokhelwa yiyamazi luthi abantu basiPalestina abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ababulewe kulimpi eyaqala kulandela ukuhlasela kweHamas kwele Israel ukwabulalisa abantu abafika inkulungwane lamakhulu amabili, njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamashumi amane. Kubikwa kulabo esiPalestina abafika phose amakhulu amane 390 ababulewe kumalanga amabili edluleyo. Uhlaziya lolu daba uDaboka Ncube oweStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Ofuzwayo olwela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu.
Njengabantu akukho okulungiswa ngokuchithwa kwegazi, kudaza ukubana ngabe bayaxoxisana bephilisana, nanti bangomakhelwane, singabantu banye abamhlophe labansundu. So kuyaqakatheka ukuthi kwangona abantu bexoxisane behlalisane kuhlonitshwane.
Khangela indaba zokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngesikhathi esinje, kungaphathiswa njani ukuthi amalungelo abantu aqhubekele phambili elondolozwa laloba kulokulwisana?
Okudanisa kakhulu yikubana umhlaba uhlezi uthule ugoce izandla, inokuthi bebabize letafuleni bethi bantu akuna gazi lomuntu, ingabe umhlobo bani, ingabe ulenkolo bani okuze lichitheke. Ngibona ngazathi izizwe ezinye lamanye amazwe kuzothi ngabe bakhuthaza idayalogu, i-United Nations ngabe iyangenela imise lokuyana ukuchitheka kwegazi okwenzakala ePalestine le-Israel.
Ukuthi kuqedwe limpi kungenziwa njani?
Njengoba ngishilo, ngikhangelela ukuthi ngabe i-United Nations iyangenela lenhlanganiso ezijiyeneyo ezikhulumisana ngokuthi ngabe into zonke akazilungiswa ngodlakela kodwa zilungiswa ngama-peaceful means. Ngizikhangelela ukuthi ithuba lokuthi zingenele zithi akuxoxiswane, akukho vele kungaze kuliwe kanjani ngaphandle kokuthi uma sebefuna ukuthi kube lesinye isizwe esibhothiswayo. Kodwa uma kuyikuthi kufuna ukuthi kuboniswane ukuthi ngubani olamandla, at the end of the day indaba yangkoni iyaqedwa itafula. So akuyiwe etafuleni kungakapheli abantu, ngoba imvini obulalayo ubulalela ukuthi kube lesizwe esiluthwane esihlezi. But abantu ngabakankulunkulu, bonke abantu balelungelo lokuphila. Ngakula mhlobo yi-1 olelungelo lokuphila. Siyakwazi ukuthi emandebeleni khonapho abantu baqedwa ngegugurawonde ngomuntu welenjongo yokuqeda umhlobo othize. So khonoko sithi akungenzakali kuloba ngubani oloso ombala thize okhuluma ulimi thize singabantu bakamlimo sonke kufuze sithandane.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu limuze ixoxa lapho lo Thaboka Ncube owe-Studio 7 ecingweni. Abalimi elizweni jikelele bakhuthazwa ukubana bahlanyele masinya emasimini asephendulwe lasemagodini wohlelo lokulima olukagajompo. Linkuthazo iza ngalesi sikhathi izulu seliqalile ukuna, njalo abalimi bekhuthazwa njalo ukuhlanyela izilimo ezilakho ukuvuthwa amasinya ezinjengamabele ngoba izulu langkhona lingathenjwa ukubana lizakuna okwesikhathi eside. Uthabo Kancube we-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa ngalolu daba lomqondisi wohlangothi olwe-Agritex eMathebeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni.
Kuvamile balimi ukuthi ngeminyaka le ebizwa kuthiwe yi-El Nino, okuyabe kukhangelelwe ukuthi izulu liyabe lisiba lilutshwana kumbe libe yilokho esikujwayeleyo, ukuthi ukuna kwezulu leli ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi esikuthi i-climate change sokwehlukile kulakudala. Khathesi izulu lethu likuvame ukuthi liza ngolaka, lilomoya, lilesiqhotho, kanti njalo lisina lilinengi ngesikhathi esifitshane. Lokhu kwenza sibone sokuphanga ukugeleza amanzi amaningi, kungaba semasimini, kungaba semadlelweni, okuguguda umhlabathi. Kwesinye isikhathi sibone lesilimo sethu sesimi phakathi kwechibi lamanzi nxa kuyindawo ema amanzi. Ngakho kuqakathekile ukuthi umlimi nanzelela isimo sensimu yakho. Okokuqala, simele sikhuthaze ukuthi amanzi angene phansi nxa izulu lisina. Lokhu singakwenza ke njoba sisitsho ungokugebha amagodi kagantshompo kumbe ukuvula imfolo yokuhlanyela kuphela, kanye lokuba le migelo emasimini ebamba ukuthi nxa izulu lithelana kungaphangi ukugeleza amanzi adabula insimu ahambe. Kasibeni le ndlela kusiya ngalapho esikhona. Ulakho ukuthola isixwayiso kubalimisi ukuthi indlela elungele insimu yakho ukuvikela ukugeleza ngamandla kwamanzi yiphi, ubambe njani amanzi ezulu abesina. Kuqakathekile sokuthi i-soil and water conservation ukuthi sithatha amanyathelo. Imigelo iyasincedisa ke ukuthi ibambe amanzi iwaqondise nxa kudingeka ukuthi achithwe ngaphandle kwensimu. Nxa ulungiswe kuhle umgelo uyakwenza lokho.
Lo ke umqondisi wehlangothi olwekulima olwe-Agritex esabelweni seMathebeleland North, umnumzana Duisani Nyoni.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe-Studio 7 eye-Voice of America esakaza ise-Washington DC. We wish you a Merry Christmas.
Sifisela ikhisimusi enhle okwamanje ke othi sizwe abanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
Ngithanda ukubingelela abasakazi nabalaleli baka Studio 7 ngithi nibahle lonke. Igama lami nguDumezweni Nkiwane, ngidabuka esigabeni saseLowagwelo Chief Bunina. Ngibingelela izihlobo nabangani, ngibuye futhi ngibingelele izinduna nabosabhuku namakhansila nezakhamizi zakithi eLowagwelo Mission. Ngibafisela ikhisimusi enhle nomnyaka omuhle. Ngibingelele abafundisi bakithi nama-teachers ezikolo zeLowagwelo, eMkopa, eVungu Secondary. Ngiyalibingelela lonke, ngithi umnyaka omusha nonke. Bese ngibingelela abasakazi bonke beStudio 7, ngithi umsebenzi omuhle eliwenzayo uNkulunkulu aliphathise. Sengibingelela njalo imuli yami yonke. Sengifisela nesizwe sonke saseZimbabwe, ngihlala kahle.
Msakazi wami ngibingelele okhulumayo ngoDube uCosmas endaweni yaseAlexander, abangazi njengoba ngazi ngokuthi uDubsi kumbe umfundisi. Ngibingelele izihlobo zami, umama, ubaba, odadewethu endaweni yaseTsholotsho komsigane ekhaya. Ngibuye ngibingelele abangani lezihlobo kizo zonke izindawo lapho elikhona. Ngisithi Merry Christmas and a Happy New Year. Okwalo nyaka kasivumenini, kasithi nisokwenzakele. Inkosi libusise lonke kuzindawo zonke zelizwe.
Sanibonani, sanibonani nonke ngezindawo ngezindawo. Ngithanda ukubingelela imuli yakwethu endaweni yaseNdlovu eVictoria Falls eBH9. Imuli ekhona yakumadakwa yonke, imuli yaseBH11 yakompala yonke leBH29. Lo mama ongizalayo osemganyini ngobulawayo uMandlovu. Ngithi sanibonani, Happy Christmas lonke. Nibe namaholiday amahle. Ngiyanithanda nonke ngezindawo ngezindawo. UNkulunkulu anigcine nonke, nibe kahle. Amen.
Sibonani, sanibonani Studio 7. Mina igama Mandla Nkosi Nkomo, bangibiza ngokuthi nguMagubane. Ngithanda ukubingelela unkosikazi wami engimthanda kakhulu, uMedelina Nyathi, otholakala e-Irisville Village 8 ngaseSigodini. Ngibingelele yonke imuli yakoNkomo, imuli yakoSiphepha, imuli yakoSidanya, imuli yakoManzini. Ngithi happy, happy, happy Christmas. Ngibe sengisithi la kuStudio 7 longa baka Studio 7, abalaleli baka Studio 7, ngithi Happy Christmas lonke. Ngiyabonga, sibe le holiday liphephile.
Yey, unkosi khona lona uthwala indoda lo okhulumayo. Sithanda ukubingelela kakhulu kumndeni wami wonke, umndeni wami wonke. Ngiyabingelela kakhulu, ngiyawuthanda wonke umndeni wami. Ya, uthwala indoda lo okhulumayo la kuStudio 7. Ngithi happy Christmas and happy new year. Enjoy nje, libe mnandi nonke, libe mnandi nonke umndeni wami nonke, ngithanda nonke. Haleluya.
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 bebingelela izihlobo labangane lokubafisela ikhisimusi enhle.
She was a Friday, my darling. Was a Friday, I'm still so forgiven.
Uhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu elicula ingoma zomdumo owerumba elizibiza ngokuthi ama-elephant amahle, lona eselethule idlaladelalo lesibili elinesihloko esithi umuzi onethayo. Nangu umkhokheli waleli qembu exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Na si jala, na si jala.
Chocho Dry Scotty. Umculeni album lesibili leli isizwe nalo singawa elegant amahle hamba ngenkowethu umphaleni sokabhuga umlanda yena ngifasho sikhendi ngisegashi ngegariya
ngathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani
umculo wethu utholakala inamba esitholakala Facebook eSouth Africa inamba esitholakala Facebook 0653069792 uthola ukuphaleni lapho ezami zithi 0679757394 amasithi atholakala ngasekhaya +26377191059 lasethembiso atholakala ku JB 0791093320 ukuthola lasi number sekhaya +26377336317
abalandeli ubachiyela wapha maso
ngizicelela isapoti ngicelela isapoti kubalandeli abantu bethola amasiti lama-t-shirt ayatholakala akhona lama-t-shirt kwamanje esize ngalo i-t-shirt li-white i-t-shirt esize ngalo ikhala so sizicelela nje ixhaso kubalandeli labafisa ukuzo okusiponsa ngasiponsa iqembu eqhubekele phambili
le umculo wabafana laba abazibiza ngokuthi ngama-elephant amahle okungumdumo werumba lowo ku-live talk lamhlanje lingakhohlwa-ke ukubana sikhangela ukuqakatheka kosuku olwe-unity day olunanzwe namhlanje abanye besithi alusela sithunzi njengoba kungela kumanyana kodwa abanye njalo besithi kuqakathekile silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.